ambona mina ikhuthazo ekhathi kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe. Bakhangela moso even edrobheni lakoBulawayo. Ukubona ukuthi lathi njengomanimansa sithebenzi linyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bombuthano abantu bejabula bebaningi sibone ukuthi abantu bayathola amanzi. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatshi ezisifake 120-hour watershedding, but ngesikhathi sekhefu sonke sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-watershedding. Sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo se-cholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lomchapa into bengabavakajela. Benkuthazo isikhona from lathi njenga uma ngisifaka koBulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi, kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera, ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izibi?
Sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sizaqonisa ukuthi sithenge six lokudinga futhi laba abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunyani ukubutha izibi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile, I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izibi sezivuthwa ngesikhathi. Kodwa futhi-ke sibe sesibonga kubona sigakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo. Into lezo ungazinanzelela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani. Kule bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba belethe imikhuba yabo engalunganga. Ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhangeleki. Lathi sinemizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yathola abantu ayajikela khonaphana. So sike sathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesingamanye ama-councillors alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sincethisane ngoba yibo abantu abangakwanisi ukusigoqelela abantu bazalaba abanye abakhona phana. Sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa nawo bona labo amanye ama-councillors-ke asijoyinileyo ebandla elibusayo.